Kwisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazi olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumabasa 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekweyo yokumelelayo uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzani sezikhalala umsebenzi. Mina ngishisa ukuthi ngizixhosha umsebenzi lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixhotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Qakathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe-Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi holu kobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umuve esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi uMnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshele ugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasuye namqatshi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhatshileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphonge ukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo lalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe zivanisi kwethesa ecaleli nje umuntu abe nelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo benganqoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika ngapha. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshele ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha. kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviko uhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu iqala njalo kabanika ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze ezingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Lokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapho njalo zinqobe izisebenzi babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali njalo labana abasebeqhatshiwe bonake
kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Sikhuluma ngomthetho owe-labor okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, obekhuluma ecingweni lo sithanikile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakholwa eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba maningi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi we-Christian Alliance umfundisi uSensibanda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi aliseka kutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe e-register ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli elidlulileyo, sithwala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba kuzo zonke izindawo zeKhezi, sincedisana labantu ukuthi berejista ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT uNkosazana Helen Mpofu, omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa, ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe be-register ngoba lokhu kuvuliwe. Be-register sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ngohulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani, bakhuluma endimi bani, ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBhilitane eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathintambo weBhilitane obona ngezwekazi le-Afrika unkosazana Harriet Boldin lomeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-Bhilitane. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
Cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqhakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqhakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiwo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBhilitane awe Commonwealth.
Our national ethos impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we-Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu nokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano owomhlaba wonke, ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo uyathembisa lokuthi bonke abantu nasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi i-international organization i-Commonwealth.
Umeli weBritane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe ezawamukelwa ngezandla zombili ingacela ukubuyela ku-Commonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth. We are in Zimbabwe lilunga le-Commonwealth kodwa siba ukuthi veze kulumhlangano wenkokheli zamazwe alinhlanganiso. Kuzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi iphendukiswe kuhlanganiso ye-Commonwealth. Ingqube ziyukuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngu-Reverend Spanda we-Methodist Church of Zimbabwe.
Sizile okukhulunywe ngu-Minister of Foreign Affairs kanye lomngane wakhe wangapha eNgilandi. Bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona ekudwini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance. We would want to buy with Aganjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field for my elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu kodwa ke kungenzakala na. Imela Studio 7 eLondon, ikamera mungeza Chisa Sibanda.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzene bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abesigodlo sebutho la kwelemelika esePentagon bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ibutho la kweleSyria lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo ezilethefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Diaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weleCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yako Castro. UDiaz-Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labo swabo bamazwe atshiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawulele, lunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanctions akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu zisenza ukuthi ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela kodwa ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitela ukuthi odzamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni singaboni izikhava kuphela lathi sizafuna ukuphuma emsakazweni njenge-MBC Alliance. Ungenzi izinto ezinjazona lezo ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweans ukuthi ama-sanctions kasiwafuni kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Gawule, abantu abaningi bathi
uthi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengezanu PF okudingakalayo ukuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu lihloniphe umbuso wenini.
Ye into ekhona ke ntungameli ukuthi lapha mbona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso. Sithini lapho kubonakale khona sithi kubonakale lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Inanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi umnandaba ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngalokho sokwenzakele. Ungananzelela even la kwi-independence nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapho bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi umnandaba igcotshwa kuze kube lanamhlanje izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwabo akwenzayo ukuze kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lagathisa kulokuthula kulungiselela ukukhetho abantu bazikhulumela abantu bazenzela imihlangano bakhululekile abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe ngale kithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into enje yabo bakuhamba indawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi angikwazi ukuthi kathi shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhukhunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka ngabe sikhuluma nje sinje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khonoko kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabotage ekhona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba uNdlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zezanu-PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe ungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi umnangagwa ukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwe. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili umnangagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali. Kuswelakala umaneja. Kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele. Imali ibe khona, ngeneliso ukuyayibhenka, ngeneliso ukuyayithatha. Hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-PF khonapho. Ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi fana le nature nje ukuthi sihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi iyazi milela ikhule ithini la economy njalo kodwa ke environment ekhona bayehluleka abezano phepha
akuyiqibe gawule.
Ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokhu ngithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu ngoba abaningi bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumi welizwe ukuthi njalo wakhona khonokho ngithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hayi umnankagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu ukhuluma kuhle futhi ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe yokudiliza kulula kodwa kwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi izinto ziyakhona ezinje zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono kodwa ngabona kwakathesa abantu bezimbabwe bangamnikela inye ithuba umnankagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike itemlate ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho. Ukuqala nje kwe-MDC ukuthi lebakala lokhu lalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokusiyafika isikhathi sokhethu bayabamba lokhu bebamba okugula wonje bebambe lokwana bebamba ukuthi hayi asiyali kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke umongameli Bashar al-Assad wakweleSyria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilitshumi lantathu kumabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezitshiyeneyo kweleSyria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duzane nedolobho leHolmes, kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngeyokuthi uhulumende ka-Assad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende ka-Assad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende ka-Assad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia lele-Iran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kumabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho-ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawe kungamazi aveza imbono kahulumende weMelika. Phetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakobulawayo esithi wolu kusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthokazi womhloli uvalelisayo nguntungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.